Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Vuka njani mtokazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesibili mhlaka 2 kumfumfu 2018 nguntungami lenkomo endabeni zethu lamhlanje.
Ngibona ingathi leli liphutha kakhulu ngoba basuke bakukhohlwe njalo ukuthi labethu abachayeli bama-trucks abasuka eZimbabwe bakhona abasuka eZimbabwe besiya mhlawumbe becelezi kubona Namibia bakhona abasuka eZimbabwe besiya kubo-DRC.
Amabandla aphikisayo athi umbiko wezemali owe-monetary policy owethulwe ngusibalukhulu we-Reserve Bank izolo uveza sobala ukuthi uhulumende akalawo amaqhinga okuvuselela umnotho. Umansipala wakobulawayo uthi kulomuntu oyedwa osefile kuleli dolobho ocatshangelwa ukuthi ubulawe ngumkhuhlane wekholera. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amabandla ezombusazwe aphikisayo athi umbiko kasibalukhulu we-Reserve Bank of Zimbabwe umnumzana John Mangutsika ophathelane lokusetshenziswa kwemali owe-monetary policy awethule izolo ubungela mkantsho njalo uveza sobala ukuthi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa akalalwazi lokuthi engavuselela njani umnotho. Umangutsika uthela nxa kulezavunguvungu umnotho weZimbabwe uqhubeka uqina. Wengeze wathi ukusilela kwemali akwelemelika yisibonelo sokudlondlobala komnotho ngoba amankampani amaningi agoqela iDelta lePepsi eyidinga limali ukuthi engezelele inhlelo zawo. Umangutsika uthe njalo abachayeli bezimota ezinkulu ezidlula eZimbabwe zivela kwamanye amazwe sokumele bathenge iphetulo ledizili ngemali yakwamanye amazwe kuphela hatshi ibond. Izivakatshi lazo sokumele zisebenzise imali yakwamanye amazwe kuphela. Umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube yena uthe lanxa kulobubelo kugatsha lwezokulima lolokwemba umnotho usathwele nzima njalo abantu abaningi balahlekelwa yimisebenzi mihla lamalanga. Lanxa kunjalo uNcube uthe ukhangelele ukuthi umnotho weZimbabwe ukhule ngesilinganiso se-6.3% lonyaka. UNcube ucunule abantu abaningi ngokukhweza umthelo wokuthenga ngekhadi lebhanga. Uveze njalo ukuthi isikwelede seZimbabwe kumabhanga aphandle kwelizwe laweZimbabwe sesikhwele safika ku-16.5 billion. Lanxa iziphathamandla zikahulumende zisithi amanyathelo kaMangutsika kaNcube aza azawuvusa kwathi umnotho abe MDC bathi lezi yizifiso zikathembalo amukela. Sixhume isikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa uDokotela Nkululeko Sibanda yena oqale ngokuchothoza umthetho ukuthi abachayeli bakwamanye amazwe sokumele bathenge amafutha ezimota ngemali yakwamanye amazwe kuphela.
Ayisiyonto engasebenza njalo into engabulala i-business kule Zimbabwe ngendlela yokuthi vele liyazi ukuthi sokwakhiwa nebhorokho leli elekazula elenza ukuthi izimoto eziningi esingalazeni zivele zihambe ngasese zingangeni kwele Zimbabwe. Kodwa-ke lanxa zingene kwele Zimbabwe kuzaba into enzima kakhulu ukuthi lowo mthetho ulandelwe njalo lokuthi amapholisa kumbe silezinhlangothi zikahulumende zibe iqiniso kumbe iqiniseko sokuthi kubhadela ngaleyo ndlela. Nanxa kuyikuthi abantu labo bengabhadela ngama-US dollar, udibona khona ukuthi ama-US dollar athola imali eningi ngaphandle, asoze acine ethole indlela yokungena emabhank. Abanini bezitolo njalo njalo bazothatha izimali lezi ezama-US dollar basebenzise ngendlela abathanda ngayo, bavele bangazihambisi uhulumende bazithengise ku-black market. Ngalolo dubo kukhanye ngani inkulumo kaphathi ntambo we-Reserve Bank mhlawumbe yikuthi ubephatheke kakhulu ngodaba lwe-United Nations lapha kade hambe wayavakatshela khona. Kukhanye ngani kawucatshwanga ngakuhle lapha, kumbe kungani ubhalelwe nje ngumntwana wesikolo obesanda kubalabala amabhuku engawaqedanga.
Uthi uMangutjka ukusilela kwedola leMelika eZimbabwe kuveza ukubana abantu abanengi bayalifuna, okukhomba ukubana umnotho weZimbabwe uyakhula. Yebo kunjalo.
Kusiqiniso lelo. Lokho ukuswelakala kwe-foreign currency kutshengisa ukuthi ilizwe kalithengisi okweneleyo ngaphandle kwalo, okwenza ukuthi ilizwe ligcine lingatholanga izimali zakwamanye amazwe. Akulanda ukuthi abantu bayalidinga, njalo nxa kuyikuthi idola lidingakala ukwedlula elitholakalayo kutshengisa futhi ukwehluleka kumbe ukuwa komikhonomi. Ayisiyo nto okungathiwa yona sokuzafanele sithi itshengisa ukuthi umkhonomi uyakhula, hatshi bo, itshengisa ukuthi umkhonomi umncane kawukwanisi ukuthwala izizalwane zelizwe zonke.
Umphathintambo wezemali yena ubaba uMthuli Ncube usedilize ibhodi yeZimra, uthi uzabumba ibhodi entsha. Lilubona njani lolu daba? Kungaba kukhomba yini ukuthi ngempela uhulumende uzimisele ukulwisana lobuhuquluzi, ngoba kubikwa kulobuhuquluzi obuningi kakhulu obenza alayo kuZimra?
Udibona khona ngalokuthi obuhoquluzi buqala khona enkanda ekahulumende wezanu-PF. Siyazi ukuthi lamanje-ke upresident Mnangagwa usefake ilizwe ebuzimeni obukhulu kakhulu ngokuthi ehambe kwele America wazama ukuthi athenge ngendlela efana leyobuhuquluzi ummeli wakuleyo lizwe, ngokuthi athi yena uzamnika indawo yokwakha indawo lokudlalela i-golf, esenzela ukuthi mhlawumbe lokhu kungathabisa ukhokheli weMelika ebesebuya ebesesithi amanyathelo akhe aweZimbabwe esulwe. Kwehlule kukwazi-ke mpela ukuthi ngokwenza lokhu kwenza ukuthi kungene izijeziso ezintsha kuleli lizwe. Ngaleyo ndlela-ke ngibone ngani ukuthi bahambe nje bayethatha abantu abalutshwane laphana bathi sebebaxotshile sibayenzele kunalokhu. Siyakwazi ukuthi kundlala yenza izanu ithwalise abantu abathize abakuzanu kudala nzima kodwa yachiya abatshontshayo. Ngale ndlela ehluleka lobopha loba ngumuntu oyi-one kumbeumfake ngendlela ukuthi vele kwenzelwa ukuthi sibone ukuthi zanu iyenze ngani ikhona ekwenzayo kodwa kungenalutho oluphumayo.
Udokotela Nkululeko Spanda yisikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa, umkhokheli we-MDC. Sixhume njalo umgcinisihlalo we-MDCT ekhokhelwa ngunkosazana Thokozani Kuphe, umnumzana Bednego Bebe. Saqala ngokumbuza ukuthi kuyakhanya yini ukuthi ingatsha ezibalisa olezokulima lolokwemba ziyathuthuka njengokutsho okukamnumzana Mthuli Ncube.
Umkhonomi kawungeke wakhula udiliza okunye usakha okunye. Umkhonomi ukhula ngokuthi kwakhiwe yonke into ngokuqondileyo. Ngikhangele-ke kulezi ezokuthi i-agriculture athe kuyathuthuka. Kuyisimanga esimangalisayo ukuthi uhulumende angaba le theory yokuthi i-agriculture iyathuthuka, bona abantu belamba kangaka. I-agriculture phela yiyo efida uzulu wonke eZimbabwe. Nxa abantu silokhu sibona belamba ngoba kathesi uhulumende ofana naye ukhiphe umbiko wokuthi abantu okufanele banikwe ukudla ba more than 1.8 million. Xa be more than 1.8 million yiziphi eze-agriculture ezithuthuka yena esehluleka ukuthi afide abantu bakhe eZimbabwe? So yikho ngikutsho ukuthi ungakukhangela ngaleyo ndlela into ekhulunywa ngumthuli itshengisa ukuthi ukhuluma i-theory kakhulumi into e-practical ebambekayo eku-ground. Khangela-ke ezemali, imali yona leyo nxa kuyukuthi ezenjiwayo sezithuthuka kufanele ukuthi phela sibone kubuya imali evela ngaphandle phandle kwamanye amazwe, ngoba phela ezenziwayo zonke 99% ezinto ezenziwayo zithengiswa ngaphandle kwamazwe. So nxa kuloku ntuthuko kufanele sibone le mali ithuthuka emabhanga, sibone le mali isuka ezitridini. Phela nxa imali ithengiswe ngaphandle kwelizwe ngokusemthethweni kufanele ukuthi ibuye ebhenki ngokusemthethweni, kodwa imali esiyibona yangaphandle kwelizwe siyibona ezitaladeni, okukhombisa ukuthi lokho okukhulunywa ukuthi kulokuthuthuka kwezokwenjiwa akusiloqiniso yitheory nje. Ngiyamzwela ke okancube umthuli ngoba ufice ugade impisi, nxa esegade impisi kufanele ukuthi akhale njengempisi, akulanto angayenza. So khonokho ke kuzamqalisa izibo ngoba isikhathi siyahamba, iminyaka iyahamba, njalo esikubonayo on the ground abantu bakhala nsuku zonke. Ungaya emadrobheni bayakhala kakulamanzi, uye emadrobheni bayakhala kula msebenzi akula kudla, abantwana bayahawula bayaxotshwa ezikolo. Emakhaya kona kangikhulumi kuwe pho lokho abakutshoyo ukuthi kuyathuthuka, kuthuthuka ngaphi kumbe enxenye kuthuthuka emaphusheni abo kuphela.
Uthi njalo izikwelete zeZimbabwe sezifika phose ku-20 billion. Akutshoni kumphakathi weZimbabwe isikwelete sonke singaka?
Kutsho ukuthi khona khonoko abakutshoyo ukuthi into ziyathuthuka kakusiloqiniso, ngoba bahamba bayethatha imali ebhanga e-reserve bank kumbe bahambe bayeboleka imali ngaphandle kwamanye amazwe, bese bebuya ke le mali liyana bese betshela abantu ukuthi kulokuthuthuka kwezomnotho bona behambe babo boleka imali. Kufanana lo baba lapha ekhaya ohamba aye ukuthi hayi mina ngiyasebenza abantu abantu, yani liyabona zonke inyanga ngiyalithengela ukudla, kodwa usithi uyakhangela ufuca ukuthi athi uyakusebenza kakukhanyi, kodwa uhamba esiyaboleka imali zabantu zabanye abantu emzini, lize libone ngabantu sebeze lihlasela befuna imali zabo. So kuyafanana lokho okwenziwa nguhulumende, ngoba usukade angathatha yona le imali ayithathe khonapha emabhanga eZimbabwe aphinde ayithathe kwamanye amazwe, lokho selokudlelana laye kanye la sikweletu sakudala ese-IMF le World Bank silokhu sikhona phela sikabhadala. So khonokhuyana kuyatshengisa ukuthi khona into esiyikhulumayo le nto esiyenzayo kakuhambelani, ngoba sikhuluma ngemali zezikweletu bese sisithi umnotho uyathuthuka.
Umnumzana Abednego Bebe ngomgcinisihlalo we-MDCT. Siphinde saxhuma njalo ilunga lebandla leZANU-PF umnumzana Kelvin Manduna, yena oqhuba izifundo ze-PhD ngapha eMelika eHoward University. UManduna uthi uMangutsika uthethe amanyathelo ajabulisayo okuqeda udubo lokusilela kwemali elizweni.
He attempted to deal with the indaba cash crisis. I was happy with that. And clearly, bavele eMelika with the determination to deal with it debt. I suspect abatshele ukuthi nxa lifuna imali, fresh money from the international market, they have to deal with indaba ze-debt, and clearly that is what they are trying to deal with. It's also clear they are trying to target indaba ze-revenue generation and widen tax net. So ngiyakubala konke lama changes abazamayo ku-Zimbra with the announcement ukuthi the Zimbra board bazayitshintsha. So it's clear they are targeting the revenue side. There's a bias towards the export side of the economy in both the fiscal and the monetary policy, which was disappointing for me, because the economy and the middle class, which Mnangagwa is targeting by 2030, is really going to be driven by domestic production and domestic consumption. And for that, to me, they need a local currency of some sort or recourse to the rand.
Isikwelete seZimbabwe isesifika phose ku-$20 billion, kodwa eminyakeni embalwa edluleyo besingamamiliyoni amalutshwana. Iyangaphi yonke le mali uhulumende ayibolekayo?
Le ndaba iyangimangalisa nami, and it would be nice ukuthi besinike i-breakdown ukuthi imali yonke le bebeyisangaphi. We can only suspect imali they've been either printing money ekhaya ama bond notes and then paying for them through debt, or borrowing for other issues which are not transparent. But it's frightening, and in indaba which was frightening was the extent of debt to the Reserve Bank at 3 times the normal limit of overdraft. Kuyakhanya ukuthi bekule recklessness ibikhona.
Indaba yokuthi abachayeli bamarola abadlula eZimbabwe besiya kwamanye amazwe kumele bathenge amafutha ezimota ngedola leMelika kuphela, kanti lezizalwaneza kwamanye amazwe lazo ezibuya eZimbabwe kumele zisebenzise idola leMelika kuphela. Ubona kusebenza yini lokho?
Ngiyasisusa ukuthi bakwenzeleni. It's obvious bayazama ukuthi sibili bedinge ama-US dollar yonke indawo ebangayithola khona but ungacabanga lawe i-practical implementation yangkhona ukuthi uzasebenza njani siyabona kuzaba problematic we are afraid ukuthi into le iza fuel i-black market ye-fuel is very easy ukuthi umuntu umchayeli nxa edlula koBulawayo wherever ekhulume with the local Zimbabwe emthengele i-fuel on the black market and deliver how will they implement and enforce is the problem the other thing abangacabanga what if amanye amazwe lawo engaretaliate ethi nxa uchayeli imoto yaseZimbabwe lawo kumele uthenge i-fuel yakho ngama-US dollar nxa use-Mozambique use-South Africa
Umnumzana Kelvin Manduna ngumsekeli weZANU-PF oqhuba izifundo zePhD ngapha eMelika eHoward University. Ingcweti ehlaziya ezombusazwe umnumzana Difa Dube uthi uhulumende wenze iphutha elikhulu ngokubamba abatshayeli bakwamanye amazwe ngamandla ukuthi bathenge amafutha ezimota ngemali yakwamanye amazwe kuphela.
Ngibona ingathi leli liphutha kakhulu babuNkomo ngoba basuke bakukhohlwe njalo ukuthi labethu abachayeli bama-trucks abasuka eZimbabwe bakhona abasuka eZimbabwe besiya mhlambe phecelezi kubona Namibia bakhona abasuka eZimbabwe besiya kubo DRC abadabula phakathi kwamanye amazwe abanye abantu nxa bengathola indlela yokungaphathwa kahle ngenxa yesimo semthetho esifakwe eZimbabwe ngibona ingathi ilapho abazabona khona ukuthi into leyi abazama ukuthi bayifake abazama ukuyihlongo za ayisozi sebenzi njalo izaba buhlungu kwabanye noma kwezinye inkampani kuqhakathekile kakhulu sinxa ukuthi kuthiwa iZimbabwe ivulekile for amabusiness abayamukele abantu ngendlela zonke abayamukele abantu ngazandla zonke zombili kodwa nxa beza kwamukela umuntu ngesandla sodwa bathatha sinye basifihle ngasemuva ngibona ngathi lapha into le izacekela kakhulu ilizwe leZimbabwe ukuthi liqhubeke umkhonomi wayo lokuntengantenga ongahambi kuhle
Indaba yokuthi izizalwane zakwamanye amazwe eziza eZimbabwe kumele zisebenzise idola leMelika kuphela uyibona njani?
Lento iyinto engaqondanga ngoba okokuqala siyazi ukuthi kulamalanga akekho umuntu ohamba ephethe imali ngenxa yobugebenga obudlangileyo obukhona emhlabeni wonke jikelele ikakhulu emazweni akithi mhlambe ngithi phecelezi e-Africa ngendlela yobugebenga obukhona abantu sebehamba bethwele amakhadi nxa ohamba uthwele ikhadi nxa ufika kulelo lizwe siyakubona kubo South Africa nxa ufika eSouth Africa ungena ku-cash machine uthathe imali usebenzise imali ekhona kulelo lizwe oyithola ku-cash machine bona balayo yini njengoba beyifaka imithetho naleyo ukuthi abantu ababuyayo besize eZimbabwe noma abantu bakwamanye amazwe abahlala eZimbabwe balayo yini ibank ezabe isenelisa ukuthi banike imali yena leyo e-US dollar yena leyo abayifunayo ngoba akekho umuntu ozabuye ethwele isizumbulu zimali sama-US dollar esuka phandle kwelizwe nxa kuwukuthi mhlawumbe uhlala eZimbabwe noma kuwukuthi udouble up eZimbabwe
Umnumzana Difa Dube ucubungula ezombusazwe njalo ulwela amalungelo oluntu. Obe ngumgcini sihlalo weZANU-PF kwelebhilithane umnumzana Nick Ndabaningi Mangwana sekhethwe ukuba ngumabhalane kugatsha lukahulumende olubona ngokwethulwa kwembiko. Umangwana ukhethwe ngumongameli Emerson Mnangagwa izolo njalo ungena esikhundleni esijiwe ngumnumzana George Charamba yena osowaphiwa isikhundla esiphezulu. Kulomuntu oyedwa osefile koBulawayo onakanelwa ukuthi ubulawe ngumkhuhlane wekholera. Iziphathamandla zikamansipala waleli dolobho zithi umufi ngowesilisa obehlala eHarare. Zithi lanxa zingakabi leqiniso lokuthi ngempela udliwe yikholera ekuguleni kwakhe ubele mpawu zomuntu ohlaselwe yilomkhuhlane wona obikwa usubulela abantu abangamachumi amahlanu elizweni. Uzulu uthi okudanisayo ukuthi ezibhedlela ezinengi akula mithi yokwelapha lomkhuhlane kanye leminye etshiyeneyo. Kubika obathabile masuku.
Umkhuhlane wesihudo lokhe uludubo eZimbabwe ususabalele ensukwini ezedluleyo usuka eHarare usiya kwamanye amadolobho kodwa lokhu kuza kwelekene lenhlupho ezivele zihlasela isigaba sezempila kahle elizweni. Isimo sezibhedlela eziningi elizweni siyadanisa, inani labo dokotela kanye labongi abatholakala kulezindawo liphansi kakhulu ngoba lingenelisi ukuthwala wonke umsebenzi eliwuphiwayo. Umongikazi kwesinye isibhedlela esikhulu elizweni, uSister Happiness Ndlovu, uchaza ukuthi izibhedlela eziningi ziyasilela imitshina eminingi ukuthi kwelatshwe izigulane, njalo ukuya kulaba abazimele bodwa kuyadula kakhulu.
My health institutions yethu, they are still lacking equipment ekwanileyo. Asesikhuluma in terms of equipment, sicho izinto ezinjengama dialysis machine. Thina esikobulawayo for dialysis we have to go to Harare ngoba ama dialysis etimpilo they are no longer working.
Ekhuluma ngomumo wezibhedlela kanye lokutholakala kwabodokotela abalolwazi olujulileyo ngemikhuhlane ethile ama specialist, uDokotela Gibson Mhlanga ongu principal director owe preventive services egatsheni lwezempila kahle uthi balohlupho lokuswela ama specialist ngakho bazama ukufundisa odokotela besebenzelana labe University of Zimbabwe.
Kusukela iminyaka eminingi edlulileyo besile problem yama specialist. Ama specialist amaningi bebetholakala eHarare kuphela, even lapha kubulawa bebebalutshwana. Manje njenge-government sisebenza le University of Zimbabwe besiponsa amadokotela abavela kuma district hospitals wethu nezakwezinye izibhedlela ukuthi betrainer ukuthi beyenza bebe ngama-specialist.
Unkosikazi Mebu Nyathi isakhamuzi sakobulawayo yena uthi ezibhedlela lapha okwanelisa khona uZulu kunzima ukuthi bathole amaphilisi, njalo odokotela abakhangele imikhuhlane ethize abatholakali ngaphandle kokuya kwamanye amazwe.
Asitholi thina ukuthi siphiwe i-treatment ngoba uzathola ukuthi umama ozithweleyo wabe e-try BP yakhe i-high uzabhalelwa incwadi yokuthi ahambe ayethenga amaphilisi, kodwa ukuthi siwathole ezibhedlela asiwatholi.
Isimo sezempilakahle asithabisi uZulu ngoba impilo yakhe ihlala isengozini. Inhlanganiso eziningi ezizimele zodwa kunye lezamabandla okholo sezasungula inhlangothi zazo ezokulwisana lemikhuhlane emhlabeni jikelele, njalo ziyaphathisa uhulumende ngendlela ezehlukeneyo. Khathesi uhulumende umelane lomkhuhlane we-cholera kunye le-typhoid okuzaphinde kusinde ukulwisana layo nxa abantu bengasebenzi ndawonye. Inhlanganiso ye-World Health Organization yethula umbiko mayelana le-cholera isithi isiqinisa imizamo yawo yokulwisana lwalomkhuhlane osumemetheka ngesiqubu edolobheni le-Harare. Ngimele iStudio 7, ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Liza khumbula balale labathandekayo ukuthi ngesonto silethulele udaba lwemivuzo yeZim Achievers Awards ephiwa izizalwane zeZimbabwe ezihlala ngapha eMelika ezenze imisebenzi ebukekayo kunhlangothi zempilo ezijiyeneyo lonyaka, okugoqela intatheli zindaba yeStudio 7 uMavela Simhlanganya. Huye uChris Gande obekhona kulomcimbi uyalandisa ngokugcweleyo.
Lo ngumbuthano wesithathu eMelika lanxa usuleminyaka embalwa kwamanye amazwe abalisa eBrithani, South Africa lamanye lapho okuhlala khona izalane zeZimbabwe. Kade kulamahlandla achiyeneyo lapho kade kuphiwa izicoco kusiya ngokuthi okhethiweyo wavotelwa ngabantu abangaki ebulenjini be-internet. Umhlanganya huye uphiwe isicoco kusigaba sokuba intatheli zindaba esebenze kakhulu kunkundla zokuxhumana ebulenjini i-social media. Osisi abathengisa amacimbi lokunye ukudla kwesintu okuvela eZimbabwe besebenzisa ubulembu abeZim Tuck Shop labo bathole isicoco. Kuthi kusigaba sowesifazane oqhube kahle ibhizimusi kwelemelika, unkosikazi Thabisile K. Francis nguye ophiwe isicoco. Kwabesilisa abenze ibhizimusi okubukekayo. Umnumzana Steve Mutizwa nguye othole isicoco se-Male Entrepreneur of the Year. Otshengise ubungcitshi kwezemfundo nguDokotela Chipo Dendere. UPastor Chaka Ngwenya kunye loTino Chambati yibo abathole isicoco sokulibazisa uZulu ese-Outstanding Achievement in Entertainment. Osodume umhlaba wonke ngokuqumba-qumba uZulu ngenhlekiso uAlfred Gayinga uthole isicoco sokulibazisa uZulu. UGayinga ubengekho kulomcimbi ngoba kuthiwe useNigeria lapho ahlekisa khona izizalwane zalelo lizwe. Umanyano wabomama oweWomen of Dominion wona uphiwe isicoco sokuba inhlanganiso ehlelekileyo. Unkosikazi Portia Gandemiri yena uthole isicoco sokuba ngumuntu othandwa ngumphakathi walapha kweleMelika. Kulabanye abambalwa abaphiwe izicoco phansi kwesahluko se-Honorary Award. Ngimele iStudio 7 ngiseGaithersburg ngapha kweleMelika, igama lami nguChris Gande.
Zemidlalo lamhlanje amaqembu angene kuma quarter finals omncintiswano weChibuku Super Cup asexegiwe njalo. Iqembu le Highlanders lisanqikilana lele Harare City. Amanyona aminjani? Nansi intatheli zindaba yethu uJoseph Njanji.
Uhlelo lokudinga ukuba amaqembu azadlala njani kwisigaba se-quarter final luqhutshwe namhla esigodlweni iHarare, njalo amaqembu azadlala ngokulandelayo. Imidlalo yesigaba se-quarter final kumncintiswano weChibuku Super Cup yaqala ngomgqibelo mhla ziyisithupha kunyanga kaMfumfu, lapho iqembu leHighlanders lizavakatshela khona eleHarare City enkundleni yeRufaro, kuthi iqembu leChapungu lizadlala leCapes United enkundleni ye-Ascot. Ngensonto iqembu leDynamos lizadlala leHerentals enkundleni yeRufaro, kuthi eleTriangle lizanqikelana leNicroot ngaseGibo. Intathelo zindaba ezemidlalo uNeshim Kokwerra uthi abaqoqi balomdlalo bamoshele labo abasekelayo umncintiswano ngemali ngokudlalisa iqembu eleHighlanders kanye leCapes United engekho ngekhaya.
Kube kungaba kuhle aluba bayenze esingayithi yi-seeding kumaqembu amakhulu, amaqembu anjengabo-Capes United leqembu eleHighlanders, ukwenzela ukuthi abayibo abanikeza imali yalenkezo betholwe inzuzo ikakhulu ebasekeleni ababuya ngobuningi. Ikakhulu iqembu leHighlanders neqembu leCapes United nxa zidlala ngekhaya zithola abasekeli abaningi, okuzayenza umdlalo uchaze njalo ube mkhulu.
Kusenjalo iqembu leFC Platinum selikhokhela ngemiklomelo emihlanu phezu kwengalane yemiklomelo kusigaba seCastlelaka Premier Soccer League ngemva kokuba linqobele iDynamos nge-2 kanyanga umgqibelo. Kwathi lelo elincintisana lalo elinkezi Platinum Stars lanqotshwa nge-1 kanyanga leBulawayo City ngosuku olufanayo. Limpumela ichiye iqembu leFC Platinum lile miklomelo ngamashumi ayisithupha lanhlanu, kuthi elenkezi Platinum Stars lile miklomelo ngamashumi ayisithupha. Loba kunjalo umqeqeshi weqembu lenkezi uTondira Indiraya uthe na iqembu lakhe lisesalalo ithuba lokuphakamisa inkezo njengoba kule miklomelo elithumi lanhlanu ekhona izadlalelwa kumidlalo yemihlanu eseleyo kusizini yalonyaka. Ngaphansi kwengalane iqembu leDynamos lizithole selihleze endaweni yesine nxa usuka emsileni wengalane, okutsho ukuba yilokhu ikhula ingozi yokuba lingazithola selidlala kusigaba sikaDivision 1 ngomnyaka ozayo. Lokhu ngemva kokuba iqembu leHada libe ngujikilobhanqa 1-1 leleZPC Kariba namhla esigodlweni iHarare. Emsileni kule qembu leJapan Mine lona ile miklomelo elithumi lathobamnambili, kuthi endaweni yesibili nxa usuka phansi kule qembu leBulawayo City ele miklomelo elithumi lathobamnemunye, ikanti endaweni yesithathu nxa usuka phansi kule qembu leMtare City Rovers elile miklomelo engamashumi amabili lambili, kube sokusithi eleDimbare lile miklomelo engamashumi amathathu lanye. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Sifike maphethelweni ezindaba zekuseni sihlobo esithandekayo, kodwa singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili. Amabandla aphikisayo athi umbiko we-monetary policy oyethulwe ngusibalo lokhulu we-Reserve Bank of Zimbabwe izolo uveza sobala ukuthi uhulumende akalawo amaqhinga okuvuselela umnotho. Umansipala wakobulawayo uthi kulomuntu oyedwa osefile kuleli dolobho ocatshangelwa ukuthi ubulawe ngomkhuhlane we-cholera. Likhumbule zihlobo kubana zikhona eza kusihlwa ngo-half past seven. Okwamanje ngiyalivalelisa ngithi litshone kuhle. Igama ngutungameli Nkomo.